sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 5 kuLwezi 2021 igama ngontungameli inkomo nazi ezihamba phambili ukhetho lwamabhayi elections osolulesikhathi eside lungenziwa lubikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa kumnyaka ozayo. Umkhokeli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka njalo uthi uzaqhakathekisa abesifazana labasakhulayo. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe kanye lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngwezibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lwezempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abangamashumi amabili lanye 21 belomkhuhlane lo. Luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula kancane inkulungwane esiyisishiyagalolunye 9230, kuthi abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7496. Asebebulewe ilomkhuhlane sebengu 4685. Kulembiko ekhomba ukuthi ukhetho lwamabhayi elections lulakho ukwenziwa ngomnyaka ozayo umhlaka 23 kumabasa. Imbiko le igcwele enkundleni zokuxhumana. Izikhundla zamalunga edale lephalamende ezifika amachumi pose amathathu 28 kanye lezamakhansila ezedlula ikhulu zavuleka ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance inkokheli yebandla le-MDCT. Uhulumende obesithi ukhetho ngeke lwenziwe ngenxa ye-COVID-19, lanxa nje amanye amazwe eqhuba inketho zawo. I-Studio 7 izamile ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission ngalimbiko, kodwa yehlulekile ngoba bezingadobhi incingo zaso. Owake wamela iBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende ubecatha ngomunwe ngoba esesaba ukuthi ibandla leZANU-PF linganqotshwa.
Ngokubona kwami osokwenzakele ukuthi sebenanzelela ukuthi hayi linto abangeke bayibulala, bangathatha konke abakuthethiwe, bangaxotsha konke abakuxotshileyo, banikane lezimali ezazifuza ukuthi zibe ngezebandla lika Nelson Chamisa. Kodwa abangasoze bekukwanise yikuthi bebulale umcabango lombono wokuthi hayi iZimbabwe ifuna inguquko, lokho kabasoze bakukwanisa. So ke ngalesi sikhathi ukukhanya ngani lokho bangabe sebekunazo.
Siyabona ukubana le mbiko ekhomba ukumana ukhetho lungenziwa ngomnyaka ozayo, kungakho liqiniso yini lokho?
Lokho ukuba liqiniso gani? Uyabona kusukusela izolo bembhala mina ku Twitter handle yami ngisithi khona sokusobala ukuthi iZegaso Independent Commission yikhomishini ebuswayo idonswa ngamakhala libandla leZANU-PF. Lokho sikukhulume ngoba bese sikwazi ukuthi khona sokulephepha eselibhoda ngaphakathina kwezek. Lumbiko okhuluma ngawo kasombiko okhutshwe ebantwini kwathiwa badla kawubuye kupublic yizek. Ngumbiko esuphiwa ngabantu abaphakathina kwezek labo abangasela ethando lalokhu okwenzakala kuleli lizwe. So yibo abasiphile ukuthi hayi khathesi nanku sokukhanya ngani sokulokunyakazela sokuthiwa khona kasilungiselele ama-elections next year. Bona kusiya ngabo lo mbiko bekungafuzanga siwuthole masinya. Bekungumbiko okade ufuze ukuthi usithathe by surprise ngo-February umnangagwa esefaka i-proclamation esesitsho-ke ilanga lokuthi ama-elections ayakuba ngelanga elingaka. Ngoba bona vele basebenza bendawonye leZANU-PF. Akula sizathu so esenza ukuthi ama-elections engabi khona eZimbabwe kusukisela last year kanti. Amazwe wonke eSouthern Africa asigombolozeleyo sibabonile besenza ama-elections i-COVID yona leyo ikhona. So i-COVID bekuyindlela yokucatsha njengomunye ngoba sibabonile abezana ama-politibro ama-central committee bebelokhu behlangana kusukisela last year. Akula lutho kade lungehlula ukuthi khona ama-elections abe khona. Okuyikho nje okade kusehlulisa ama-election yikwesaba umnumzane uNelson Chamisa ngoba bakwazi ukuthi iningi labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi sebedakakile ngezana uPF lomnangagwa. Akabasafuni la kuyibona. Akulani ukuthi lisotha, akulani ukuthi lipolisa, akulani ukuthi liCIO. Bonke abantu kathesi sebebonile ukuthi hayi iZANU ayisisi ndawo iyasibulala. So yikho akade bekwesaba ukuthi ama-elections ayakuba khona next year. Liqiniso ayakuba khona next year. Kodwa thina into esizibuza yona kuphela ukuthi kanti ngani bewafaka kachana kangaka. Indawo bengawafakelanga eduze. Besabani ukuwafakela eduze khonapha baze bawafaka kachana kangaka ngo-April. Kutheni phakathi lapho kwesabisayo? Ingani nansi South Africa iqeda ama-election ngemva kwaizolo? Yikuyini okuyikho okwenza ukuthi befaka ngale kutsho ukuthi kukhona abakuvumeleneyo leZANU-PF?
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake wamela isigaba seBinga North edalele parliamente. Umkhokeli webandla leZaphu okhethwe ngeviki edluleyo umnumzana Sibangilizwe uphakathi kokudinga amalunga edale laleli bandla elimqoka ele cabinet. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla njalo engunobhala jikelele walo umnumzana Mthulisi Hanana uthi unkomo ufuna ibandla lakhe limelwe ngabantu abavela kunhlangothi zonke zempilo ezigoqela olwabesifazana kanye lolwabatsha.
Ukuze lezo zikhundla zigcwaliswe singathi ngabantu abaphosa babe yikhabhinethi laba ekaZaphu kuyamele kuqale kukhangele into thize ukuthi obakhona inomama abatsha wonke umuntu nje osephathini represented sikhangele lokuthi wonke ama regions ngizigaba zokuhlala zikhona emathebele land lemashona land emidlands emanika land wonke ama province kukhanya ukuthi abantu babayaphiwa izikhundla ngokufana nayo lokhu kwenzakala ngemva ukuthi abantu ba lethe ama CV kwenzwe lama interviews i process esiqalisile obantu sebeqalisile ukuphosela ama CV yabo ukuthi ahluzwe umongameli. Kodwa sinanzelele ukuthi ibandla ngeza ke liqhubeke lingelamuntu olikhulumelayo njengoba kunengi okwenzakalayo. Yikho kuceli ukuthi njengomabhalani lezo zinto engizibhalayo kuphinde kube yimi engizikhulumayo kwakhathesi. Sisalinde ukuthi process yokukhetha abantu labo kumbe yokugcwalisa ezinye izikhundla iphele. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela yona linyanga lokho kube sokwenziwe losomlomo omutsha sizamethulelo simaziswe.
Njengomkhokheli omutsha uthini ubaba uNkomo ngodaba lokubambana lamanye amabandla aphikisayo?
Okumele sikunanzelele ukuthi uZaphu akakazi yabe lohlupho lokubambana lamanye amabandla. Sake sabambana leZANU ngo-2018 ukukhetho ludlule lwama elections lawa sisasekela elinye ibandla thina kasifakanga umongameli. loko kutshengisela ukuthi singabantu emuva esisebenze kuhle lamanye amabandla. Okube lukhophe ukuthi thina kasizuzanga lutho kuloko kubambana lamanye amabandla. Okwakhathesi kasika kucabangi ukuthi singabambana lomuntu esisakwenza ikwakha ibandla lethu ukwenzela ukuthi sithole abantu abazasisekela kuzigaba zonke zeZimbabwe. Asikakhangeleli ukuthi mhlawumbe singabambana labanye kodwa nxa bekhona abafuna ukubuya kuhlangothi lwethu lukazaphu bezobambana lathi bakhululekile. Thina kasikakucabangi ukusuka phansi siyebambana labanye.
Iselingaphi kunhlelo zokulungiselela ukhetho?
Njengoba unanzelela ngokhele ukuthi zikhona izikhundla ezingakagcwaliswa, kutsho ukuthi lati inhlelo zethu zikhona ezinye ezisamileyo ezisabanjwe ngonyawo lofudu okwenzakala izinto kancane. Kukhona esisikuqalile okunjengokuxoxisana lama provinces ethu, lati ukuxoxisana njengabantu laba esikhethwe kulimpela viki esiphuma kiyo ukuthi sikubambe njani. Akhona amacebo, ikhona imicijo, khona ama guidelines lokunye kunjalo esakhulumisana ngakho, ngoba kubalelekile ukuthi lati siqale ukukampena kusase lesikhathi singabe ngabe vumbuthuthu nxa sokuyiwa kukhetho. So kukhona sisakhulumisana sisakhulumisana labantu bethu aba ku ground, kodwa kunye ukuqakathekile esikwenza khathesi ukugqugquzela lokukhuthaza abalandeli bakazabo ukuthi bayebhalisa ukuvota. Kuzathi ke nxa sesigcwalisile zonke izikhundla sesiza kukhanyela ngendlela ephakemeyo ukuthi abantu siqale ukulungiselela ukhetho luka 2023. Ngiyathembisa ukuthi izaphu izabonakala izigaba zonke ikhankasa. Ngiyathembisa ukuthi ngo 2023 uzaphu uzanqoba ngendlela emangalisayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele wezaphu, njalo usaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli saleli bandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangabezwe ngabasekeli bezanu-PF abanengi egcekeni lendizamtshina eHarare izolo evela emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP 26 kweleScotland. Izim Life ithi ilunga lephalamende lakwele Scotland uMaggie Chapman yena owazalelwa eZimbabwe wethule umbiko exolisa kuZulu, njalo esithi uyalizonda ibandla leZANU-PF ngemva kokuba abasekeli baleli bandla bethule umfanekiso belaye egqoke isikhava seZANU-PF. Isayithi yona ithi amalunga eZANU-PF ale ukuya emhlanganweni we-National Peace and Reconciliation Commission okuyinto ecunule umphathintambo obona ngokwenzakala edolobheni lakoBulawayo olilunga laleli bandla unkosikazi Judith Ncube. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lokukhuluma ku-50 Sondoko. Basakazi, namhlanje bemfuna ukuthi ngesikhulume kakhulu ngeqembu le-MRP. Kukhona engakutholi kahle nge-MRP. Nginokubona esikhathini esiningi ihlasela kakhulu ama-opposition more than iZANU-PF. Ngizibuza ukuthi laba bantu ngike ngazwe emalangeni adlule bebehlasela kakhulu MDC Alliance, but MDC Alliance ayikabi sembusweni. Ngathi okay, ngoba bebeyibala ngokuthi yile nationalism ayisadlula lapha, zabona kusungula ibandla le Patriotic Front, zabona belihlasela kakhulu be-DA lithengwe izanu. Manje nanga ngisuba ngilizwe lapha simbone eyenza iCongress, sibona sebebhizi bamhlasela. So sizama ukuthi MRP ayizami ikhankasi itshela abantu ukuthi izabayenzelani, iyekele ukuhlala ihlaselana lama opposition, ngoba sigcine singasayitholi kahle thina ukuthi kanti vele yena uyihlobo luni lukapenda. Ngoba kwathi kule protest laphana eyayisitizana masifori, sabona isima yona yodwa, yis the only opposition laphana eZimbabwe yathi yona thiwa iungene lo mpiki isho ukuthi izani iphume. So kwasithiya sile mbuzo maye mayiloko ibhizi ihlaselana nama opposition kusithiya sile mbuzo okunye futhi engufisayo lapha no MRP ukuthi ayibheke indaba zayo ihlukane labanye ama party ineyinkinga zayo inenqwaba yeyinkinga ufanele ibhekane nazo wani ayikazi yiye ku Congress sibona kuphela ama leadership ikhethwa yi individual bethi bengasazwani bese uthwala umuntu ngezani ngibuye lokudaba lokwa Gasela uAkim Gasela lwana angithi akakhethwa ngayi Congress wakhethwa individual bathe bengasazwanani sebesithi hayi uAkim yeyi CIO yeyi ungwezani waphuma wajoin izani nalu umuntu wayevele ekhethe uGasela wayengubani wayekhetha ama ekhetha abantu bezani waye kungabile Congress vele ngomfa waye iqembu lingala ama office waye iqembu lingabi lama financial audit kuningi osafanele kulungiswe MRP ngiyabonga ukuhlala zethembisa.
Salubonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Ngufelix Qinisa lo okhulumayo ese-Johannesburg ekhaya kuseluphane eGhana esigodini saseJapiwa. Ewalaleli be-Studio 7 nanibasakazi be-Studio 7. Mina ngempela okulandwe ngumnankagwa lephesheya ukuthi uhlangana nezinye inkokheli eziqotho phesheya angubona umsebenzi wakho. Njalo ube lonke akhala umnankagwa ikhala ngama-sanctions. Umnankagwa kanikeze abantu baseZimbabwe ilungelo labo lokuphila, ilungelo labo lokwenza izinto ngendlela efanele, ilungile labo lokuzibusa kahle. Yena angakhali ngama-sanctions ethu sanctioniwe kuyikube yena nguye osanctione abantu baseZimbabwe. Akayeke ukuhlukumeza abantu baseZimbabwe, akayeke ukuhlukumeza ama-opposition party nabantu baseZimbabwe, akayeke ukufaka ama-lockdown angananxedo, ama-lockdown okuyiwo abulala abantu, okuyiwo ayenza ama-sanction ukuthi abantu kube engathi eZimbabwe abantu basanctioniwe. Akayeke ukwenza izinto eziphambane nokwenza umnankagwa, naye abuse njengokuba amanye amazwe abusa, engakhaleli indaba yama-sanction. Ma engabusa kahle umuntu wonke eZimbabwe ebe nelungelo lakhe lonke liphelele, ama-sanctions azokuphela.
Salubonani, salubonani balaleli bakaStudio 7. Alizimilela lonke linelisiphathele izindaba zethu. Hayi, thina siyaphila endaweni yasemalayitha kobhango. Sibonge kakhulu sitamhlophe, sibonge la umfokanye ngole esilethemba lokuthi kumbe ngasiguqula singaguquka lathi sithole sesingabantu abangcono. Ngoba kudala sisokola iminyaka eminingi lokho esihlupheka, lokho esihlupheka, kodwa sesilethemba lokuthi ngoba lathi sesithole owakithi lathi esindebeleni maybe kungaba khona utshintsho, ukuhlupheka kumbe kungaba ngani. Ngibonga kakhulu kini balaleli, kunganilezi izindaba zethu esizi esilithumelela zona, ngingazidlulisa zihambe kuzo zonke izindawo. Ngiyabonga kakhulu sithamhlophe mfukanye ngole, kungani uthi ungasiphatha kahle baba wethu, ukuhlupheka kwethu esiyabe silakho, kungani ukungena kwakho siba yinkokheli kungasikhipha edubeni. Khuthaza kakhulu abantu bonke ukubana masitshintsheni, asibuyeni sizoregista ukuze sikwazi ukuvota sibone ukuthi siya registeni sonke sibone ukuthi ekuvoteni kuzaba njani, ngoba hayi sihluphekile elizweni lakhe, sihluphekile kakhulu kakhulu kakhulu, akulalutho iyahlupheka, akula zikolo kakhululani, sidonsa nzima ezikolo, sifuna izimali, izikolo ziyafa, imali zifuneka sithi sihlele, asilakwethu asilani, hayi kunzima kunzima kunzima. Siyabonga kakhulu balaleli bakaStudio ukubana lisindlulisele izindaba zethu lathi zihambe.
Salibonani ku-VOA Ndebele, lenjani zihlobo zakithi, thina siyaphela ntunga lokithi labanye nje bonke, ngithi hayi ake liphusheni nje njalo, liphusheni njalo bakwethu. Ngitika ukubhoda kithi laphana ekhaya ePlumtree, ngithi kunswazi, ngithi salibonani zihlobo ogogo nabokhulu Tawo mama, kuna pana nje ekhaya, linjani, siyaphila thina ngapha eBotswana.
La
labo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi lanxa ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC linqobile kukhetho lwamakhansila, usekelo lwaleli bandla lwehlile kakhulu okungokwakuqala selokhu ilizwe lithole uzibuse lwaya phansi kokungamatshumi amahlanu ekhulwini, i-50%. I-AFP ithi kufe abantu abaningi kwelenishe isolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe izolo wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe ezempilakahle kanye lezamankampani azimeleyo alezisebenzi ezedlula ikhulu ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka-4 ngosibandlela. Izisebenzi zamankampani la eziyabe zilokhe zingakahlatshwa kuzamele zihlolwe maviki wonke ukuthi azilawo na lumkhuhlane. Kodwa iziqondiso lezi zithi izisebenzi zikahulumende zona kuzamele zihlatshwe loba sokutheni. Lokho yinto esolwa ngabanye abathi yephula amalungelo ezisebenzi. Umongameli Joe Biden uthi kuyadingeka ukuthi kwenziwe lokhu ukuze iqedwe i-COVID-19 njalo kuvuselelwe umnotho. Sixoxele intatheli izindaba ehlaziya inhlalakahle kaZulu, umnumzana Simbarashi Nembaware.
Ungakhangela ukuthi isizathu sokuthi kufakwe lezi ziqondiso kuyini? Ukuthi iningi labantu alifuni ukuhlatshwa, iningi labantu alifuni ukuvaccinate. So yeke umongameli sibone kungcono ukuthi afake lezi ziqondiso ukuze ziphushe abantu, ziforce abantu ukuthi bebehlatshwa. Kodwa ke lokhu bese kulwisana lamalungelo abantu ukuthi umuntu lelungelo lokukhetha afuna ukwenza ngempilo yakhe. But on the other hand, sikhanye ukuthi silwisa umkhuhlane onjani usubulele abantu abaningi emhlabeni. So kufaka umongameli lezi ncitshi kwezempilo kahle kusituation enzima. So ikubona ke bagcina befaka injani iziqondiso ezinjalo ukuthi hayi abantu asithini behlatshwa, ungahlatshwanga kusho ukuthi akasayi emsebenzini, umsebenzi usuphelile, umuntu aphele umsebenzi ngoba azange ahlatshwe yini. So kwenza umuntu ke izimuli ziqalise ukuba le ngxoxo ezinjalo ukuthi is it really necessary ukuthi singahlatshwa or kumele sihlatshwe ukuze sigcine umsebenzi. Izingxoxo ezizabe sezikhona from khathesi up to 4 January lapho ke okule deadline ukuthi abantu behlatshwe. And bathi bona abangahlatshwanga bazaqhubeka benjani betestwa. Utestwa wangkhona uzikhiphela wedwa imali yakho ukuthi uye testwa, and njalo uhlale umele uhlale ugqoke imask. Okuzenza ukuthi-ke kube le nto lana esithi i-stereotyping, ukukhangelela omunye umuntu phansi, ngoba laba abahlatshiweyo abale WG abuzathi lingasagqoki ama-mask. Abangahlatshwanga gqokana ama-mask emsebenzini. So nxa sibe ukukhangela abantu bazathi wona ngumuntu ofuna ukusibulala. So kuzacreate-a inzondo and ungaphathwa kuhle kwabanye abantu.
Ama-Republicans ubona ezamukela yini iziqondiso lezi kumbe sizabona siyaziphikisa emthethwandaba?
Ngiyabona ama-Republicans siya emthethwandaba ngoba kusho ukuthi ke isiphetho sakhona ukuthi abantu bazaxosha eni imisebenzi ngoba kuzathiwa lingasawi emsebenzini 4 January. Ngiyaqhubeka ehola engaya emsebenzini nayo, umuntu uzaxoshwa umsebenzi. Labo abahlala begqoke ama-mask ngoba kuthiwa abangasoke benjani, abangasoke behlatshwe bazabe begqoke ama-mask and bazabe lokhu behlala benjani betestwa. Ukuzibhadalela imali yakhe kwenzani yokuyatestwa, ukuzadalela ukuthi kube le-discrimination ukukhangelelana abantu phansi ukuthi wena uhlatshwe nawahlatshwanga. that treatment discrimination leyana iletha futhi inzondo oh when awuhlatshwa ngona ngofuna sife nge COVID oh na vele awufuna abantu bephile kahle oh na vele ufuna umuntu uqhubeke phambili kwahlatshwa. So that discrimination is going to come ngenxa yami emgomo le efakiweyo. So indaba yakho naye ngani izaba indaba ezathatha isikhathi, indaba enzima, but uke emakhothi ama Republicans azohamba upresident njengomdemocrat ukubona kule nyathelo elihle elizenza ukuthi umnotho uvuleke, abantu beyemsebenzini bekhululekile. Nxa abantu basemsebenzini bekhululekile okutsho ukuthi iproduction elizweni iyaqhela and umnotho uyavuka and imali iba khona, izinto ezinjengama inflation ziyayehla, ama credit ratings uya improve, into ezinjalo ngoba ukhala ngaleyo lihlo. But ama Republicans la ukhala ngelihlo elezepolitiki ukuthi hayi ama Democrats ephula amalungelo ethu abhalwe uconstitution, amalungelo ethu njengezizalwane ze-America, ukuthini umuntu uyazikhethela afuna ukwenza, umuntu uyakhetha ukuthi i-health yakhe iqhuba kanjani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya inhlala kahle kaZulu njalo uyintatheli zindaba. Njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo uthi uhambo lwakhe labanye bakhe kwele South Africa ababalisa uMartin Spanda owendolwane Super Sounds loSikhosana Buhlungu owenkayi luyaphumelela, njalo abantu bayawuthakazelela umculo abawuqhunisayo. Uthi njalo inengi ngelifuna ukubona uSikhosana. Abaculi laba bakhangelelwe ukuba legigi eJamestone Arthur House kusasa lasengadini ethembisa ngesonto, lapho abazaxhaswa khona ngabanye abaculi abalodumo kulelo liswe. Asizweni udaba olulandelayo oluqoqwe nguSithandekile Mhlanga.
Siyabonga sibinyelele nathi abantu bakithi baphuma baphelela eHebrew Theater. Baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdala uSikhosana for the very first time. So hayi yonke into yahamba kahle. Siyabonga, sizibonga inji, sizibonga kakhulu. Sibhizi manje siya prepare ngoba this coming Saturday sinomcimbi futhi uyaqhubeka ithoyo yokucelebrate i-birthday kamdala uMartin. Sise Jimmy Steve and then nge Sunday sise Thembisa engadini. Abantu bebephume ukuzosupporta kodwa ke engicabanga ukuthi bebefuna ukubona kakhulu kakhulu ngomdala uSikhosana.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
So ngicabanga ukuthi ukungena kwaSikhosana esitejini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu. Kwajikela izimali, wabuthi uSikhosana wagcwalisa izikhwama. Lakhona usuthi umdala ntintintinti ngamarandi ezinjipa. Urayithi uyahamba ekhaya umamthembu afike abobotheke naye kube kuhle. Mina nomdala hayi kade sikhona, kade sihamba vele bayawazi umsebenzi wethu. Umuntu wasejaha ukubuyela ekhaya ngusikhosana, thina anti vele sijwayele ukuba zinjipa. Kodwa ke hayi muvukele izayo sesiqedile umsebenzi, hayi ziyobotshwa sibuyele komrigidi ezweni lenkaba. Siyobona ukuthi amashows abo December athini. Siyosebenza njengoba thina sibhenze khona naye.
umculo kaSikhosana usigqibela uhlelo lwethu. Uhlelo Woza Friday lamhlanje ntambama akubizwa uzwayo lapho esizaxoxa khona lejaheli dala umehlo kaZulu ephethe idlalate lakhe elitsha. Sikhangele ebezihamba phambili. Ukhetho lwama-by-elections lubikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa ngomnyaka ozayo. Umkhokheli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka. Uhulumende weMelika wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka ka-4 ngoZibandlela. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungameli Nkomo.